Toku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngiyethathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 15 empandula 2023 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
they continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngiyelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla bebetha amacharge angu-2. Elinye lakuqala ngicharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa wathethisa bathethisa uSoneni Moyo, nguye waye engu-double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agokela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala uMnumzana Gift wasalo siziba bamise phambi komthetho ndaba kamanje namhlanje besethesa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuleviki kuhlelo Waza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa ava ngesikhathi amanye amazwe akocela awe Africa la Pechea afana neMelika leBritani esola ukunqoba kwakhe ukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhushwa ngakuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo eleCCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjengeSADC leAfrican Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe, uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes ekhaya Harare namuhla, uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundaba zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe isikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje uMnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSadaki, oZambia, oMozambique, oAngola, babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswanga yiSadaki le-African Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSadaki le-African Union yini. Into ezikhulunywa nguMnangagwa lezi zitshengisa ukuthi iSadaki vele ayivumelani layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. akula muntu ongaziyo ukuthi Zimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezipra usaphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizwe ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ungumuntu othintekayo kundaba eziningi ozokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla le-ZANU-P F uMnumzana Thethi Ncube uvumelane noMnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphelela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi Zimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe ucakathekisa kakhulu inhlelo ezintshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945 waba lezikhundla eziningi kubandla le-ZANU-P F ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla njalo ingumeli wetshabalala phelandaba edalele ephalamende uMnumzana Gift Hostalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele ephalamende kanye lamakhansela amabili bamise phambi komthethwandaba kamanje e-Western Communage koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umchuchisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo uSiziva labanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukansela ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokansela ka-Ward 13 uLovewell Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lanxwane lelibandla lisithi alimazi. Umanje uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwaleli cala ekupheleni walinyanga mhlaka 29. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla balethwe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster. Kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGift Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ningene too much phakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka 29 yiko icala leli ezakhonisiswa ukuthi kubonakale ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu bakhonvinse.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umantshi ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. URunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane loSiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator, so aliletwanga phambi kwenkundla, kulethwe two kuphela lelo hhayi kuthiwa nothi kathese.
UMamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Silapha eWestcom la ngendaba kaOstalosi ekamhla ka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye amakandidate. Babuya bazohlabela benjejisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungaphi ngoba ngibona izimota zitshaya endlini yami ngapha abanye bayagida egedini lakho bayakuthethisa una ngathi ngisetown sengicela ukuthi ngicela ugijime endlini kulabantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo emhlakani-29 kumpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimela umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonwealth Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela kaWard 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheswa amacala enkohlakalo izakamizi phezulu kodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Wawubhethi Ncube usipha lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Samukela isikhundla lesi njalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe leZANU-PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oweCCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba umgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi wenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga leZANU-PF njalo inkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla leZANU-PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda ngilama-target engiwakhangelela ukuwenza ukuba umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke esiwaziyo ezeGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe ukhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye nakuzakamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko Thulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile iningi kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonokho ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yi-normal.
Kodwa abanye bathi bamsekela umoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qonde. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. He has got Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusomhlobo wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezano PF esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asezibekele ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana khulele eGwanda njalo ubesekhansile kwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo ezizakhuluma ngendlela eziyifunayo. Thina njengebandla lezano PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila ali-2,013 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo ele-CCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuchaziya lolu daba yintatheli zindaba ye-Studio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalela ePhalamende umnumzana Sibanda.
Yelo langa lithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Yi-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-villages ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi uMnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngayo. Ngoba thina esikuphetheyo nesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo. Pho uvotele ngubani? Ngaba babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasitshengisayo ukuthi hayi nanku isitshengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ungakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abahulumende okhona bejezise ngayo. Kule bili le edlule kathesi ePhalamende ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill, abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill. Bonke lo Kiano Kangela Wonuti Uteto Echo Utkona, Abati Misayo, Asakwani Suti Kulu.
United Nations Yafaga itim Eoguti go tutugise abasakulayo. Sibabona na ezimbabwe abasakulayo vele lizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe.
Abasakulayo kathesi ngabakhangela ukubona abasemthethweni abasemthethweni ekumakhona bangaki. Kulabo obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabalalizwe. O-Ostalo sikhuluma nje namhlanje kubesecourt besiyaqhonisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Zamba abasakhula ngabe akwanisa ukuhlabela for uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona labo abananamsebenzi. Bakhuluma njani bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awu bekwanisa ukuthi bevilile bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe kakhumalana nanentonke ukuthi izanu leli lizwe ngaso bande sabo. Okokuthi bona bangazitshela njengezanu ukuthi hayi lapha senza umathanda kumbe lokhuyana kwakukhulunywa uSisi Mthwangwa ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini. Lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle leli lizwe ngaso lize nabonina leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhostel ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebe lokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli weBhinga North edalela ephalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube weStudio 7 esecingweni eseBhinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weleMelika esifuna ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele-Russia lele-North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuyise isakhiwo edolobheni le Amzins. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba etshiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu kwalimala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo weStudio 7 a Voice of America esisakaza sise Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday silethembu lesiqhathamiya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli lona ke licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi weStudio 7 uEzra Chisesanda exoxa lonqobaniswela okhokhela leli qembo.
Unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza iTrova Boston. Bahle bazinga igama ngaleli bandla. Pho lona nabunjwa njani nini njalo kutheni siwela?
Lifonywa mhlaka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngisuthwa isifo ubufiso lokuthula emfizweni kodwa ngahlangana labafowethu. Njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba kwezi. Hawu, umuso ngaka, sahle senza iqelo. lona lele libizwa ukuthi uDonsi wabapostola.
Walandula eliwala ndula eliwala eliwala.
Umculo wenu lo wamaphimbo amnandi kangaka uthiwa yini? Bona sela ucindezela yini lo mculo ngqobani?
Umculo wethu thina sothi asaphe. It's just with imbube and apostolic sounds. Sinedlala deli lodwa ele ngoma ezingu 8. Lithilo nokusondeza ebukhoneni. Sila masingi track futhi amabili. Elinye langkhona lithi my Africa.
Jesus bring me to my Africa. A large crate was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya.
A large
crate was in Ethiopia.
Another
one was in Western Kenya.
Jenga kambu kukwana hii nabalenza, nabalenchukundu yokuti litule.
Sloma mbutu jerenya. Akati kwa ngoma zonka zitawe leo eze sishona, ule ngoma yotu aesi ndebe. Ai tete enkonzwe ni agiti. Sido tulani mana, uphakamise umculo weZayoni wawubekezingeni eliphezulu. Lo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi thina nathi khona emva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwini njengento entsha.
Umkhulu wedozi lamaphostoli alitshumi nambili usutholakala bachaze phela lawo emlaleli ngokuthenga umculo wabo.
Sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes, nazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli. Siyatholakala futhi kulama-social media handles, sinepage lethu ku-Facebook uDonsi lwabaphostoli, ku-YouTube uDonsi lwabaphostoli, siyatholakala futhi lapho uTikTok lwabaphostoli uDonsi, siyatholakala futhi. Ngibonge kakhulu balaleli.
Leli qembu uDonsi lwabaphostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana. Belimana unqobani swela yilo besidlala ngohlelo woza woza Friday. Benazo nemnandi kini lonke ikamera mu eze Jesus bani.
Samaria, ipuzise, entonjenga chakobe. Samaria, ipuzise, entonjenga chakobe. Anyege weze, wenu munchuta, linanyi munta Maria. Anyege weze, wenu munchuta, linanyi munta Maria. Kube uyazi ubuzophela ojimama ndokuphila. Kube uyazi ubuzophela ojimama ndokuphila. Ophethelu tholoku kamazi ngobalumtho mulile. Ophethelu tholoku kamazi ngobalumtho mulile. Yamuzankosi uwachatati onalama ndokuphila. Yamuzankosi yamuwachatati dawama ndokuphila. Wozanina ikachele nani ikindwayo. Wozanini kimilonke onisobu nipumuza. Wozanina ikachele nani ikindwayo. Wazanini kimilonke ndogu lipumuza. Mkulu yini ulochakobe owazini kalumtombo. Mkulu yini ulochakobe owazini kalumtombo.
Ngilethemba liukholisile umculo weqembu elizibiza ngokuthi uDonsi lwamaPostoli. Lingakhohlwa-ke ukuba na ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga, yena-ke obekwe emathuneni awe-National Heroes Acre namhlanje. njalo sizakhangela ngosuku olwe International Day of Democracy. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPlacidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.